Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So nxa besithi bazalandela okulotshwe ku-constitution yeZimbabwe siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo kungabi yinto yomlomo kuphela kabawakhuphe abuyele kumabharaku.
Umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukhonona ngokuba lwamasosha emaphandleni.
Nesikufuna ukuthi evote kumbe nge-postal vote leyana kumbe ne-PV card ukuthi bebekwazi ukuthi baza kuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze labo bethole ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisele khona. Umeli weZimbabwe umutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa usukhonone ngokutholakala kwamasosha emaphandleni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salumanyano uthi kalubaphathi kuhle udaba lwamasosha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho ngakho ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo into enhle ukuthi amasosha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe ku-constitution yeZimbabwe siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo kungabi yinto yomlomo kuphela kabawakhuphe abuyele kumabharaku.
Wodwa emhlanganweni abawenze le ntatheli izindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasosha ahamba eshaya abantu emaphandleni kawamangalweni kwabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overson Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho njalo abazange bathumele amasosha ukuthi ayekwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho lokuthula lokuhlanzeka njenge-ZDF bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babelalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezeDF abonakala kumarali kuma-VIP la ku-VVIP wayebe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthelawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi sebeke bahlangana nabo emaphandleni loba bengazange baxabane nabo lapho behlangana labantu.
ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona thina siyakwazi ukuthi isichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo ngoba amasotshalwana nxa behamba behlomile siya sibabone sikhampeni bake badlule leduze kwamaralethu bengakhulumi lo muntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bebabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kalivunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisethesa icala lokusekela ibandla lezanu-PF. Ukanti-ke lapho lihluthinela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu makhaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayona le inyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ngosenjalo inyathelo lamasocha ukuthi abe lomhlangano lentathelo izindaba ifuna ukwazisa uZulu ukuthi awangeneli kwezempusazwe selidale imbuzo ngamasocha wona azakala ngokuphathisa ekususeni umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uqoqelo wake walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Okuqakathekileyo ukuthi khona amasocha akhona ebantwini yikho okuqakathekileyo, kodwa ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenza okwakhe ngesizathu sokuthi uhungwe nabomtswanga laba bathi bona kubazadiploya amasosha, amasosha akhampenela izandla. So khona lokhuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khonakhana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe kukhulunywa ngumtswanga ukuthi amasosha ayakhampeneli izandla. So until it is proven labo bekukhondeni bona i-leadership right from the presidium khona laphana yiwa bamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lanetuthi because that statement ngoba nanxa amasosha ezihambela nje lapho abezihambela khona kodwa ngathesa kunadlakela laphana nalaphana yindawo yamapholisa kuqala amapholisa ukuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasosha emcinini. Kodwa ngenxa yokuthi amasosha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana nalaphana abantu babasuspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomtswanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi bayadiploya amasosha yona laba abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona ba-neutral abangenele zombangazi but they must restart i-statement esakhulunywa nguhungwe kumbe ngumtswanga.
Umsekeli kamongameli lisosha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasosha, manje lokhu kungatshengisa na ukuthi amasosha kayisiwo ezanu PF?
Kusukela kuyena kanye upresident lisosha leliyana the trend personnel kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uKhembu Mohadi amasosha la. So ukukhona nje usigcwalisiswe nje khona khani ukuthi khona lekhule izike khona ngamasosha and then as a result akukalutshwani ukuthi lokwamukeli ukuthi khona umbuso lo khona for 6 months or 7 months ezike khona zona lezi bekuligasi leyelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that uchamisa ngawina kumbe kulenye i-opposition okungasochamisa kumbe ngaba ngumjurumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivinyeni akulaqiniso.
Lo ngumnumzana Max Mkandla wake walwa impi yenkululeko bexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asecale ibandla elibusayo elezanu PF ngokudabula kumbe ukunamathisela amaphepha abo okukhankasa phezu kwayo ibandla lezaphu lele Mthwakazi Republic Party kobulawayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla bazonde bagane unwabu ngokudatshulelwa amaphepha abo okukhankasela ukhetho becala ibandla elibusayo ngokwephula ilungelo labo khona sekusele amaviki phose amathathu ukuba luqhutshwe ukhetho. Umnumzana Parliamente Mlingo omele izaphu ku-Ward 11 emakhandeni ucala izanu PF ngokunamathisela amaphosta abo phezu kwawakhe.
Ukunzima esenhlangane labo izanu PF bahamba bevala amaposta ami befaka awabo phezulu amaposta ami.
Umlingo uthi usekhweze udaba lwakhe kwabezeki lasemapholiseni eNtumbane police station.
Unyathulo sengiluthethe ngahamba nga reporter ezeki banginika indlela uzokwenza. Ngahamba emakhandeni ngathola ukuthi amaposta engangiwaboni le maningi kulalawo engangiwaqambile ezeki. Ngoba sebengilayela ke ukuthi ngiye emapholiseni, ngahamba emapholiseni ngavula ikhesi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party, uNkosazana Praise Yangulube, uthi bebesebenamathisele amaphepha abo ubulawayo wonke ukukhankasela ukuvotela kukhetho, kodwa wonke asekhitshiwe.
Amaposta sesifakile kundawo zonke kobulawayo, kodwa sesibone eCountry Park ake akhitshwa laseNkulumane. U-Honorable Qaba omela iNkulumane constituents uke wayareport emapholiseni, bambuza ukuthi ususpecta bani, wasesitsho ukuthi ususpecta ama-opposition parties amanye. So siyakubona konke khona lokhu ukukhitshwa kwamaposta, but amanye lapha akhitshwe khona siyabisela amanye amaposta.
Isikhulumi samapholisa aweZimbabwe Republic Police u-Inspector Precious Simango uthe ebuzwa ngamacala asethe alethwa enkambeni ezithile ephiwa le nombolo zamacala, uthi akekho ehofisini yakhe kodwa usethumele abanye bakhe ukuba baphenye lezindaba uzathi esekhuluma. Umsakazo uze waya emoyeni elokhe engakaphenduli. Amabandla aphikisayo acala ibandla elibusayo ngokuphazamisa amaphepha abo omkhankaso, bethi kuyisenzo esibi njalo kuveza ukuba ukhetho oluzayo alukhululekanga. Abebandla lezanu PF bona bayakulandula lokhu besithi oyabe ebanjwe esenza lokhu akabotshiswe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa beyabe bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Ugugwalo lwepetition elwethulele inhlanganiso ebona ngoqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhla, i-ARTUZ ithi inhlanganiso yeZEC yazisa ababalisi ukuthi bazavotisela kuziphi izigaba ngesikhathi ugwalo lwe-voters roll lungasaguquleki. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Pride Mokono uthi izekhi lomlando yokulungisa lolu daba ukwenzela ukuthi ingephuli ilungelo lababalisi.
Ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistanga khona ukuthi bebevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi awuzethola imadlana zokuthi ilengezelele kulokhu umhola wabo nguhulumende lowo ethi wazele ukuthi ufane. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abemakhaya baza kuyavotisa, lokhu kuzayenza ukuthi bengatholi isikhathi so ukuthi bona benabo bevote ilo livoti labo vele labo liqakathekile ngoba i-right yabo vele ukuthi bevote futhi izekhi isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abazakuyavotisa bayaziwa amabizo abo ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani labo bani thina esikufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi bazakuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amatitsha amaningi vele yiwayezabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni ngabe kusemakhaya amatitsha amaningi yiwayezabe esenza lowo msebenzi njalo sikhangele nxa izekhi yona ingayala ukuphendula i-pattern yethu zabe sisasuka layo sihambe emthethwandaba emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphakisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu ukuthi amatitsha levote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso kaso yonke leli yenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu sikhangele le ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ithatha abantwana ezikolweni lamatitshala bekhanjisa ukuthi begcwala lapho ababesiza khona imicimbicimbi yabo amabhasi ezikolo lamabhesiki lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezembangazwe bekudana bekusebenzisa lokho isinqumo sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesari njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethuselwa izigilamkhuba ezombangazwe bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi esithumezela ukuhlukuluzeka konke okwenzakalayo.
Lo ngumnumzana Pride Mukono, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ. Sixoxela ye esedolobheni leKansas khonapha eMelika. Live talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole diaspora forum sikhangela ukukhathazeka kwabomonyano owe MDC Alliance abathi kunengi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalichumi lanhlanu ababulewe enkabazwe yeSomalia ekulwisaneni nokuqhamuka phakathi kwezakhamizi ze-Ard labalwa becatsha beqembu lesiMuslim ele-Al-Shabaab bezozama ukubamba ngamandla abasakhulayo balumuzi ukuthi bangene kubutho. Isigodlo someli weleChina kwelemelika sixwayisa izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela kwelemelika ukuthi zenze lokho ngonanzelelo ngoba kulokufuthelana kwamazwe omabili ngodaba lwemigoqo kwezokuthengiselana. AbeChina baxwayisa ukuthi kwelatshwa kuyadula njalo kulengozi yokudutshulwa amahlayana. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Umnumzana Hamaziriphi ngomunye wabameli abemukelwe ngokusemthethweni ngumongameli Cyril Ramaphosa ePretoria izolo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Makhato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli umutsha weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. Umnumzana Hamaziriphi uthathe intambo kumnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lenhloli zikarhulumente.
Going to be carrying on from where my predecessor left ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikamongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu kahulumende wakhe. NjengeZimbabwe, ele South Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hachi kancane.
We trust that your presence in South Africa as the representative
themba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuza siphathisa hathi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela kodwa kuza senza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Bokwakhathesa zokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ziqhubeka sipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency Zimstat ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele ele South Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili $120.9 million kodwa yona yathenga kwele South Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lenxenye $271.6 million. Impahla ebezithengiswa iZimbabwe kwele South Africa zikoqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjwayo. Ele South Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le into umelwe MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe iZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadiripi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo azakwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Wothi njalo uhulumende kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zakwasomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Melistudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Wancintisa kukhetho lokudinga umeli webulili maWest edalele ephalamende emele umanyano weMDC Alliance uMnumzana Mduduzi Chuma uthi ziningi inhlelo zentuthuko akhangelele ukuzethulela uzulu walesi sigaba enganqoba kukhetho. UChuma uthi okudinga ukulungisiswa kugoqela amadamu, imigwaqo, izikolo lokunye. UMnumzana Chuma uzancintisa lo Mnumzana Dinga umuzi Puthi owezanu PF lo nkosazana Perpetual Nomcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo Mnumzana Chuma waqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uqhubeka njani.
Umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena nabazali, sikhuluma nabazali njengoba ngikhuluma nje kathesi khonapho bebemhlangane emibili komakhulela lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hayi, abazali bayezwe sikhulumayo basilalela sofaka basiyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
Ibulili maWest yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko nezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mabe sivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende we-MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha inguquko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise yaphambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekeliso engawufaka ukuthi idamu mabhongane lapha engiseduzane nalo kathesi lapha abazali qeda ukukhuluma ukuthi bafisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo. Ma kusenza amanye amanzi adonshe abantu benzela ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo baba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF khona ngapho ebulili maWest kuminjani?
Baba Nkomo, kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha. Nje ngiqeda ukutshelwa ukuthi kuba lela kulondo othwa ngumadoda amhlanga othembisa omunye umama ukuthi uzamdubula ekhanda nxa ukuthi uhambe emhlanga leMDC lakusemasendo evikini edlulileyo abantu bebesetshela ukuthi mara avotele iMDC bazancitshwa ukudla izali yesaba ukuza ukhetho lelo isizama ukuthusela abantu ukuthi bayivotele ngenkani
ukhulume ikakhulu ngamadamu lemigwaqo ethuma izikolo zona zimi njani
ezikoleni lapha babankomo kubi ngithe ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathombe banyathela egangeni nxa ukuthi izikolo zibhidlikile ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakele ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi and then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona yikho abazali bakhala ngokuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba zakele sithuthuke
lo umnumzana Mduduzi Chuma oncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima West edalela ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance. Wezemidlalo lamhla intathelo izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanje usethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele ukuyadlala esigabeni sama-quarter final kumncintiswano wenguqu owenziwa ezizweni zomhlaba wenkezo eFIFA World Cup 2018.
Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walonyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia sekusele amaqembu ayithobaminimbili kuphela aloke incindisa ukuphakamisa inkezo siyithethe ithuba elokuba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo la mathuba awo awokuphakamisa inkezo iqembu lerussia yilo eliqoqela imidlalo kodwa lingene kule mncintiswano okuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalonyaka yezwe zomhlaba kuluhlu oluhlela uba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu iqembu lerussia belisendaweni yamachumi ayisikhombisa kuluhlu lolu kuthi elesweden belisendaweni yamachumi amabili lane elecroatia belisendaweni yamachumi amabili ele-uruguay lisendaweni yechumi lane ele-england lisendaweni yechumi lambili ele-france lisendaweni yesikhombisa ele-belgium lisendaweni yesithathu kuthi ele-brazil lisendaweni yesibili iyincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhitshwa yinhlanganiso yefifa aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala lokunqoba kweqembu elithile kungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eliqine kangakanani njalo iintatheli zindawo ezemidlalo uneshi mgqogwarira uthi limidlalo yezizwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni
kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya kuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay kukanti leBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu eleBelgium kukanti iRussia ama-host kungabe sokufike komlindi uyacina ngoba labo bakhangelele ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia kukanti eleNgilandi lalo likhangelelwe ukuthi hhayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu
imidlalo yesigaba se-quarter final iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona lele-France kuthi ele-Brazil lizadlala lele-Belgium ngomgqibelo iqembu le-Sweden lizadibana lele-England kuthi ele-Russia lizadlala lele-Croatia ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Likamoyi usithembile mlojwa umama kanola magabazi esithi umntanami lowo singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi ukhonona ngokutholakala kwamasosha emaphandleni icelele MDCT elikhokhelwa umnumzana nesentshamisa selisolwe ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo Uxolo seligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.